umumo wegcikwane umnikazi kakhulu ngoba abantu sebephele nje ngaleli gcikwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kawukhethi ukuthi lo mncane kumbe umdala ufa wonke umuntu igcikwane likhona leli libuyile kunzima kakhulu.
Ya manje ungatshela ukuthi apha kubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo, abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini ngihlala 25 nakho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under uku-monitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephekile sikula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomele ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu. So yiyo inkinga esesihlangana nayo esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungabe liqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonayo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana lakho thina ku-frontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithi esiqa phambili siphiwe le misebenzi eminye engaqa njalo thina as you know ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya sisapothe izimuli nalapha futhi sihlala khona kulezinto eziningi ezisibambileyo. Njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla sithathe imisebenzi eminye engeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili kodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabweans why esifa kangako. Ngoba kubuhlungu kakhulu ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu esabantu abamnyama amaZimbabweans asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society one sikwazi ukuthi akula kumbeni khananga akula Ndebele akula Shona sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe sibambane sibe lento yethu esiyenza sonke sikuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya makukuthi kukhona okwenzakeleyo kuthiwa kutshone lowu kutshonelwana kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga kunesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kule Bhilitane ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umzali?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisase ku-lockdown which was extended in 3 weeks. Abantu balapha bayacomplya kakhulu especially endaweni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapha ukuthi stay at home, uhlala endlini. Ma usiphuma endlini uphuma usiyakwenza igrosari yakho ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ogqokileyo, uwatshe, ukhiphe nezihlangu ogqokile ungangeni lazendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela. Akula muntu ozohamba ngoba sigcina sesinjani, wena oyabe uphilile usuhamba
sizwa kuthiwa uhulumende wele Bhilitane uthena uzakupha imali engange 60,000 pounds izihlobo zalabo ababe bebhubhile. Likuzwile yini njalo kuliqiniso yini?
Sikuzwile lokho kodwa into eqakathekileyo nani, ungaze uhambe emsebenzini ma usugula ususifile leyo 60,000 will not compensate i-life yakho. I-60,000 will not bring my life back. Into eqakathekileyo kithi thina impilo. Imali yes siyayibona siyizwile layo futhi kodwa-ke lokho kuba nzima ngoba awusozeke ukhange abantu ngemali. Lokho kuyafana nokuthi uthi siyeqele egodini ngikunikeze switch. Yiyo le into esenziwa i-government yalapha ngoba bona abelungu balapha kabafuni ukusebenza.